umbiko enje kayisincedi. Bangakhipha umbiko then bese kusenzakalani. Bangangeza omunye umuntu uzathi bazangezela ama-sanctions. Bangangezela ama-sanctions ngubani ohluphekayo. Ezinye izinto lezi esigijimela ukuthi sizijabulele thina njengama-activist okweminyaka eminingi siyabe celebrate ukuthi ama-embassy bakhulume bathi azisisi ndawo thina njengamaZimbabwe. Abantu be-German ayisibo abavotela uMnangagwa. Ngabe kukhulunywa kanje kungabantu abavotela uMnangagwa ngabe kulokuzaba lesi sindo. Umgabe wazowakhitshwa izanu. Abantu bezanu lamasoja baze ba-decide ukuzikhiphela umuntu wabo. Ama-statement ebhalwa minyaka yonke kungela nto eshintshayo. So kimi kakula nto entsha ngoba kade ngaba ku-activism iminyaka eminingi ngilandela izinto lezi. Sengafunda ngokukhula ukuthi okuyokuyizinto khona lokhu bangakhipha i-statement then what will change. uMnangagwa uzavuka ekhwe. AmaGermani kabaqale balungisa indaba yabo eyokubulala abantu eNamibia, indaba abayenza eCentral Africa beceda abantu eBurundi bebula sicoganisa abantu eRwanda kabasho. Okwenzakala eZimbabwe is an internal issue okumele sihlawe abantu ababangisana izikhundla ezabo uMnangagwa laboChamisa enze kudingakala ukuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi sodwa. Abanye bayekele ukuthi bangathi singaxabana sodwa bagijime babhalela ama-embassy lawa.
Bayakhuthaza njalo ukuthi uhulumende alethe inguquko elizweni okuthiwa yiku-implementa ama-reforms. Singathi lokhe wangena embusweni uMongameli uMnangagwa kukhona yini asakwenzayo.
Angiso sikhulumele sikahulumende kodwa engikwaziyo kade siyakubona ukutshakala okukhona ku-social media lokhu. Kwakungenziwa ngesikhathi kaMgabe. Ibala lithi Gugurawundi wawungeke walikhuluma ungabotshwanga kuvuka nyamalalanga. Ulo uMnangagwa wenze izinto zarelaxa. Abantu sebekhuluma intando, bathethise, bakhuluma inhlamba, bazenzeni, benze izitayela zonke zelezi. Mina ngicabanga ukuthi ngokunye kwama-reforms engikubonayo, i-Access to Information and Protection to Privacy Act isiamendiwe, siyariphilwa, kwaba lo mthetho omutsha. I-Public Order and Security Act isi-amendiwe. Kodwa okushotayo yikuthi kulabanye bethu vele abangafuniyo ukuthi into zilunge eZimbabwe ngoba bona badla ngakho. Siyakwazi kunje sokuthi udaba lweGugurawundi kulabantu abaholayo ngakho ukuthi babe lonke bekhuluma ukuthi Gugurawundi sabulawa kule bethu imali ngamadola. Laye uMnangagwa kumele ukuthi uhulumende wakhe alalele laba abamcebisayo ukuthi hayi ungachaya abantu, amaphoyisa akho angachaya abantu. Kodwa ekucineni kwakho konke kumele sihlale phansi sodwa njengamaZimbabweni silungisise okusihluphayo. AmaBritish namaGermani kabavala imilomo yabo bathule ngoba we are in this mess as Africa because of them. They want to come back and loot our continent and our natural resources and our generation will not allow that.